Pele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zimashumi mavili lambili kunhlolanja 2019 nguntungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ebona ngezokhetho ihlale idale lokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 28 elokitshini leCowdery Park kobulawayo. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika wazise namuhla ukuthi idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe awe RTGS amabili lengxenye i-1:2.5. Ibandla le-MDC selinqume ukuba umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha usuzaqhutshwa ngenyanga kaNkwenkwezi hatshi ngomfumfu njengalokho obekuqoqwe ngaphambilini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe aphikisayo abaqale ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngozibandlela bahlanganela abameli bakaMnangagwa lamhlanje babumba amakomiti amane azadlala indima ezichiyeneyo enkulumeni lezi. Enye yamakomiti la iphiwe umlando wokudinga umlamlankunzi olilunga elizimeleyo ozakhokhela inkulumo lezi kuthi enye izakhangela izivumelwano eziyabe zithethwe. Amakomiti la azaqala ukukhulumisana mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Abaphatheke emhlanganweni lo bagoqela umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe lequla lakhe umnumzana Nkosana Moyo kanye labanye abachiyeneyo. Umkhokheli webandla le-Build Zimbabwe umnumzana Noah Manyika kahambanga emhlanganweni lo lanxa wayehambile emhlanganweni wakuqala. Embikweni awethulele abezindaba uManyika uthe ukukhulumisana ukungela mkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa phakathi ikudlala nje ngesikhathi njalo akusoze kuphumelele. Ngokunjalo uManyika uthi kasoze abe saphathika enkulumeni lezi ingoba zingela Chamisa. UChamisa lebandla lakhe le-MDC banxuswa nguMnangagwa kulezinkulumo kodwa vala ukuhamba besithi bafuna zikhokhelwe ngumuntu ozimeleyo hatshi nguMnangagwa. Sixoxele umgcinisihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Bebe yena ophatheke emhlanganweni wanamuhla wasichasisela okunengi.
Uvunyelenwe ke ukuthi kubunjwe ke amakomiti amane, amakomiti lawo yo asezahamba elumisa ukuthi kuzasetshenzwa njani, okuyikho ke osokuyaqala ukuthi kusetshenzwe ngoba okwakhathesi bekungala msebenzi owenziwayo bekusakhulunyiswana ukuthi kuzasetshenzwa njani.
UDaniel Shumba sizwa kuthiwa uphumile kulomhlangano kwazothi ubaba uNkosana Moyo laye ubefuna ukuphuma, kungaba kube lokungavumelani thize yini okungaba kucunule abanye abaze kulomhlangano?
Okungakutsho mina ngoDaniel Shumba ukuthi uphuzile ukubuya, ethe phuzile ukubuya wahle wafika waphakamisa isandla ke wakhuluma nxa ethi uyaqondiswa ke lo kade engumoderator wenze nje njengomuntu esibone ngani ngiyabona ubevele ebuye elungise ukuthi ulande ukuthi aze kwenza khona ogwasi esitheni hhayi nxa bengavumi lokho akufunayo yena sehamba ikokwenzakeleyo.
Ama komiti la eliwa vumbileyo kuyina za kukhangela kahle kahle njalo likhangela ukubana aphenduke nini lihlangane njalo likhangela ukubana aseqhube njani umsebenzi.
Ikomiti yakuqala eqhakatheke kakhulu kuma komiti yawona lawo mane ikomiti ekhangela ke iframework nazi indlela yesindebele ekhangela ke ukuthi kuza setenzwa njani abantu bese yonke into nje ephathana lokuthi ukukhulumisa naloku kuza kuma njani bese kusuka ke lesibindi ke ekhangela ukuthi kona iagenda ngithi ke izinto eziyabe zikhuluma khona lapho yiziphi bese kusuka lesithathu ke ekhangela ukuthi onguyozaba ngumoderator oyabe eqhuba umsebenzi ngoba kabe kulamapata ehlukene uzaba ngubani then bese kusuka lesithathu implementation and evaluation ethi ukuthi ke ukusetshenzwa lokho kuyalofanele kukhangela ukuthi kuyayenzakala yini lokho okuvumelwe ngendlela okufanele ukwenzakale ngayo yo ama committee ke amane lawo aqhakathekile abo abunjwe namhlanje.
Umnumzana Pednico Bebe ngumkhokheli ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka uthi idola lemelika selithengwa ngamadola eZimbabwe awe RTGS amabili lengxenye i2.5 RTGS dollars. UMangutshka wazise lokhu namuhla ngemva kokuvuma kuthange ukuthi ngokusemthethweni isisindo sebondi isiphansi kakhulu kulese dola lemelika. Isimemezelo sanamuhla sitsho ukuthi amabhanga aseqalisile ukuthengisa idola lemelika elilodwa ngentengo yamabondi kumbe ama-RTGS amabili alengxenye. Sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya wasichasisela okunengi.
Njengoba vele wayetshile ukuthi imali yangaphandle ama-US dollars ayebe thengiswa emsikeni ovulekileyo phakathi komuntu othengayo lothengisayo emabhenki kumbe e-value to change. I-2.8 intengo yakhona ayijo yona imali ayebe ethengisela ngayo amabhenki. Kusobala ukuthi amabhenki angokwawo nxa esethengisa imali esethengisela ama-customer abo. So uyabe sekumsika ovulekileyo. So kuya ngokuthi imali yakhona ethengiswa iningi kanjani kanganani i-demand and supply. So lokhu akuthileyo akuthi ukuthi yena uthi ukuthi imali yakhona yinto engiyakhona ngaphandle kwamabhenki. Yona imali ayithengisela ngayo amabhenki. Amabhenki yiwo-ke aza ukuthi nxa sethengisa sethengisela mina lawe sesizavumelana ukuthi umsika wemali ume kanjani mzwanokho.
Njengoba idola lemelika likhanya lichiphile emabhanga nxa kuqathaniswa lasemkambo wensitha esingathi yi-black market, sesingathi sokuyikufa kwayo yini i-black market abantu abathengisa imali ezitaradeni kabasela bhizimusi?
Hatshi luba hantsho ukuthiwa khona vele imali yakhona iyabilokhu ikhona, abazange abathona imali yangaphandle kubelizwe kayisasebenzi. Kutho ukuthi nxa vele abantu abasemsikeni kuna baye bethengisela thina abangaphandle kumabhenki ngentengo ephezulu ukuze banqobe intengo leyana ethengiswa ngebhenki. So umsika ovulekileyo kungenzeka nje ngitsho nje kodwa umsika wangaphandle omnyama kawukavaleki ulokhu khona.
Ubona uvaleka yini?
Uyakwanisa ukuthi uvaleke nxa abantu bengaze bajabulele ukuyathenga emabhenki. Uyakwanisa ukuvaleka nxa amabhenki engakwanisa ukuthengisa imali ngentengo ephezulu. Umsika ovulekileyo akulanto esingathi predetermined.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi kwezenotho sixoxela eSeharare. Kolunye njalo udaba oke waba ngomhleli wephephandaba likahulumende leSunday Mail umnumzana Edmund Kudzai ubotshiwe ngamabutho eBorodeli namuhla ngemva kokutholakala ele umbrella elombala wemvunulo yamasotsha. Iqweta lakhe umnumzana obeyishava utshele iStudio 7 ukuthi uKudzai uzamiswa emthethweni laba kusasa esetheswa icala lokutholakala elesiqoko samasotsha. Ibutho lazise kuliviki ukuthi lizangena ezindlini zabantu lidinga amayunifomu amasotsha elithi antshontshwe ngabantu asebehamba beganga bewagqokile. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlale idale yabhalisa abantu abalithiwe lasifica mnembili abazancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 28 kwabulawayo namuhla. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Abesifazana abayisikhombisa labesilisa abalithumi lanye benelise ukuphanyeka amaphepha abo okumela amabandla abo kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo kambimbitho mhlaka 30 lokudinga ozamela uward 28 kukansili yakobulawayo. Ilunga lekhomishini yezek elikhokhele umsebenzi wanamhlanje unkosikazi Khuphe ukuchasisile lokho. Unkosikazi Khuphe uthe abantu abalithumi lasifica mine mibili benelise ubhalisa kuhle kungela nkinga ngaphandle koyedwa ophuze lamaphepha akhe owe MDC Alliance. Kusasa izek izaqhaya amabizo alabo abenelise ukuthola ithuba lokuncintisa kukhetho ukuze ababhalisela ukuvota kuward 28 emzini owe Country Park bathole ithuba lokuhlola amagamala. Kulaba yisikhombisa ababhalisele ukuncintisa kulolu khetho bezimele ibandla le-MDC Alliance lifake abantu ababili abazancintisa kulolu khetho uKholethi Ndlovu lomloyi noMagugu. Umloyi noMagugu uthi akukho angakutsho ibandla yilo elikuhlele ngaleyo ndlela. UNkosikhona Nyoni omele i-MRP loNdlovu nokuthula owezaphu babuke ukusebenza kwezek bethi baphanyeke amaphepha abo kuhle kungela nkinga. Lolu khetho luzaqhutshwa ngombimbitho mhlaka 30 kulandelwa isisekelo sombuso kwezokhetho. Kusenjalo lamhlanje idale le-High Court kobulawayo livumele uCharles Thomas loBernard Sibanda ukuhlawula imali yesibambiso se-bail sekhulu lamadola munye ngamunye ukuze benelise ukuthonisiswa icala labo besuka emakhaya. Ababili laba baqalwa ngokuthi ngenyanga edlileyo abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Maune walimala kakhulu wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Igqwetha umnumzana Dumisani Dube wenkampani yamagqwetha eyemathonsi Ncube Law Chambers nguye omele uThomas loSibanda. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela imizamo yokusungula inkulumo zokulungisisa ukuhluphayo elizweni phakathi kwebandla lezano PF lamanye amabandla ezombusazwe aphikisayo. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akweletheki abikwa ehlasele amanye amalunga ebutho anakanelwa ukuba angaba ephatheka emizameni yokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabelinye icele labebutho ngomnyaka ka-2016. Lokhu kubonwa ngabasola uhulumende weletheki njengemizamo nje yokuhlukumeza abaphikisa umbuso okhona. Abinhlanganiso ebona ngeziphepheli e-Norwegian Refugee Council babika ukuba udubo lokungani kuhle kwezulu kweleSomaliland kulakho ukuqhubeka lonyaka okuzabangela ukuthi abantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa babhekane lendlala. Ibandla le-MDC selinqume ukuba umhlangano walo ukukhetha inkokheli uzaqhutshwa ngonkwenkwezi hatshi ngomfumfu njengalokhu obekuhleliwe ngaphambilini. Leli bandla belilo mhlangano namuhla esigodlweni eHarare. Kodwa kubikwa enye inkokheli ingayanga emhlanganweni lo okwenze izinqumo zawo zibe nganxele kwesisekelo sombuso webandla. Umhlangano weCongress usuza kwenziwa mhlaka 24 kusiya kumhlaka 26 kodwa akwaziswanga ukuthi uza kwenzelwa kuliphi idolobho. Abazi ngokwenzakalayo bathi kulamalunga angamashumi amane khona kumele kube lamalunga edale le-National Council afika phose amakhulu amabili. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana abekezela amatumafuzwayo.
Yeah, I think issue leyo okwenzakala namuhla kuconfirma ukuthi kungaba kuloko kulama division thize akhona phakathi kwebandla le MDC njoba ekuphuma kathe sokucaca ukuthi kunokudonselana okukhulu phakathi kuka Secretary General uDarkus Monzora lo President Nelson Chamisa, and then okade kumele kwenzakale ukuthi futhi namuhla i-National Council kumele ize confirma i-date yokuthi i-Congress izaba nini ukuthi kuvunyelwane ukuthi uChamisa kube nguye odecidayo ukuthi i-Congress izaba nini. Also kukhanya ukuthi most likely abangabuyanga kungabe kuyilaba kade bekade besesayidini likaMonzora bona akade bengafuni ukuthi i-date ye-Congress iphushwe iye ku-October laba abafuna ukuthi yenziwe masinye. Most likely babangabuyanga kumhlangano we-National Council namuhla.
Kodwa siyabona ukubana ilanga ligcine lalethwa phambili kuMay ayikhona u-October njengalokhu kade kufunwa ngabanye. Kungakutshengisani khona?
Yeah, I think sokusuke kwaba lama pressures okuthi kugcine kukompromisa njengoba ngisitho ukuthi most likely abangabuyanga yibo laba kade besesayidini likaMonzora. Uthi laba ababuyile bagcine besithi akube yi-compromise kwenzela ukuthi kungakhoza kungabi lama division amaningi bavuma ukuthi ilanga libuye lizokuba kuMay. Though obvious from emuva laba iside kaMonzora ayevele ifuna ukuthi ngayo i-Congress ithi iyayenziwa ngo-February yadlula. So which means uMay usuke waba yi-compromise ukuthi ingayi ku-October ingayi ku-August ibamba amaside omabili ngxenye uMay ngabangcono.
Kodwa sesike sabona kukhetho kunye nemihlangano eyenziwa elizweni jikelele ukubana umnumzana Chamisa ukhanya elesisekelo olukhulu kakhulu, kanti manje kuyini okubangela ukuthi bambangise isikhundla yena ekhanya engumuntu othandwa nguZulu?
Ikuthi i-politics zangkhona zizimbili futhi. Oqala kulabantu i-support general uThamisa uyabelayo yonke i-support yonke lokholekuliqiniso lingabalekekile ukuthi abantu bonke beZimbabwe uThamisa bayamfuna. But asebeqakathekile kakhulu in this instance ngama-structures okuyo aza kuyavota ku-Congress ukuthi uwaphethe wonke yini kumba kawaphathanga. And nxa sikhuluma ngama-structures sikhuluma ngabantu abalutshwane labangalingani lelizwe lonke elisapota. Ilizwe lonke lingaphuma maybe limsupport uThamisa, uthole ukuthi within kuma-structures bafike bengamsupport. Ubona unxebe support omunye ozangena esingakwazi ukuthi ungabambana kumbe nguye uMonzora kumbe ngumduru kumbe ngubani. So qakathekile kathi ukuthi kuma-structures o abakhe ngobani bangakanani yikho khona bo sikhathe esiningi okuvuka khona umsindo kuma political parties but izithola ukuthi abantu babe befuna uThamisa sonke izimbabwe yonke ifuna yena but ama structures ayifika ngale befike bevotela omunye kugcine kukhoza ukuthi ingxenye ibandla ligcine liqhamuka futhi kumbe izinto ezinjengazona lezo
umnumzana bekezela amaduma afuzwayo yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande Studio 7 eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Onge waba ngumsekeli wenhloko kahulumende womanyano eZimbabwe owawubunjwe ngamabandla athi elezanu PF lamacele amabili MDC umnumzana Arthur Mutambara usebhale ugwalo lwesivili ngembali yezombusazwe eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2003 kusiya ku-2009. UBenedictine Nhlapo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lolu gwalo lesihloko esithi The Path to Power kusitshwe indlela eya embusweni lulonda imbali yezombusazwe eZimbabwe. Uluqala ngokubuyela kwakhe eZimbabwe lapho afika waba ngomunye wabasekeli benhloko kahulumende alonde amacebo enziwa libandla leMDC ukunqoba ukhetho luka-2008 abesebalisa okwakusenzakala kuze kubunjwe uhulumende omanyano ngo-2009. Ekhuluma embuthanweni wekwethula lolu gwalo oqhutshelwe University of Johannesburg, umnumzana Mutambara uthe kusobala ukuthi izalwane zeZimbabwe azikalitholi iphupho lombuso okhululekileyo olokuthula, intuthuko kwezenotho kanye lenhlalakahle ezinzileyo eziqale ukukudinga kusukela ngo-1980. Uthi okusanda kwenzakala eZimbabwe ukuvalwa kwendlela yokukhulumisana ebulenjini be-intanethi ngesikhathi uZulu etshengisela yizibonelo zemkhuba yabontando kayiphikiswa.
The ICT revolution and dictatorship are not compatible.
Ezokusebenza kwe-internet labontando kayiphikiswa yizinto ezingahambelaniyo. Kunzima ukuthi wemukele ezokuxhumana ebulenjini be-internet uphinde ube ngontando kayiphikiswa. Ocina usukwenza yikuvala ezokuxhumana ku-internet ukuze uhlukumeze abantu. Kodwa ekugcineni ngeke unqobe. Ngeke ulunqobe ulwazi lwakulezi nsuku.
So that you can crack down on people. But in the end, you never win. You can't win against technology.
Umnumzana Brian Raftopoulos, ingcwethi ecubungula ngezombusazwe lezomnotho obesemkhosini lo, yena uthi kusobala ukuthi ZANU PF yiso isizathu esenza izizalwane zeZimbabwe zingawafezi amaphupho abaliswa lugwalo lukaMtambara.
The democratic issue was never strong within the liberation movements.
Umbuso okhululekile yinto engazange iqakathekiswe ngamabandla alwela impi yenkululeko. Athi nje ngokuthatha intambo zombuso, ezombuso ohlonipha intando kaZulu zahle zanyamalala.
Kodwa uRaftopoulos uthi la mabandla aphikisayo lawo alisandla ekubulaweni kwephupho likaZulu weZimbabwe. Uthi kuyacaca ukuthi amabandla aphikisayo lawo agcine esedala udlakela lolu obelusenza bafune ukukhipha iZANU PF esihlalweni.
In some ways the opposition has been tainted by the forms of politics.
Ngezinye izikhathi amabandla aphikisayo uthole eseqhuba ezombusazwe ngendlela le ababelwisana layo. Izikhundla zephalamende akuseyizo zokumela uZulu kodwa sezinye zokuzitholela umsebenzi. Yilokhu osekubangele ukuthi imanyano yonke ezama ukubunjwa yehluleke nxa sekukhulunywa ngabazathatha izikhundla zephalamende.
UMtambara uthi amabandla aphikisayo azigwaza ngowawo umkhonto ekhethweni olusanda kwedlula njengoba babephikisa impumela yokhetho lukamongameli bengazihluphi ngolwamalunga edale lephalamende. Uthi imbali ayilonda kulolu gwalo ikwenza kucace ukuthi kayisomlando wenhlanganiso ezinjengomanyano we-African Union, i-SADC kumbe i-South Africa ezingahlenga iZimbabwe enhlutsheni ebhekanelazo.
No European, no American, no Chinese is going to solve our problems.
Akulam Europe, akulam American, akulam China ozosombulula inkinga zethu. Thina njengabensundu uzafuza siyidinge size siyithole ikusasa yethu. Kungehlula ukuthi sichaphe umfula sonke sizagalula sonke.
Ugwalo lwakhe lokuqala bengisithi ukudinga iphupho leZimbabwe elibalekileyo, kanti ke uthi olwesithathu luyalandela. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yebasketball eyabantwana besikolo eqoqwe liqembu leLakers Foundation ingene kusuku lwesibili lamhlanje edolobheni lakoBulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Izikolo zakoBulawayo ezibayisayise eNkulumani, seSizani, seFounders kanye leseEvelyn sezifinyelele kusigaba sequarterfinal kumncintiswano weLakers Foundation Annual 3-Day Under 16 Tournament kucelela amankazana. Le midlalo yoqoqwa kuthakazelelwa ukufikisa kwenhlanganiso yeLakers Foundation iminyaka elitshumi yasungulwayo, ingenwe izikolo eziphuma kumagumbi wonke elizwe leZimbabwe. Umqeqeshi weqembu lamantombazana elesikolo seSizani uThathe Ndambengegwi uthi lumncintiswano uzaphathisa kakhulu abantwana bakoBulawayo bona abangathweli amathuba amaningi okuncintisana.
I think it's a good initiative because basketball is kulicebo elihle ukuba le midlalo efana lale, ngoba lapha koBulawayo asilazo izikolo eziningi eziqathekisa ukudlala lomdlalo. Lokhu kubangela ukuba sihlale sinqotshwa ngamaqembu esuka eHarare, ngoba uzathola ukuthi lapha thina sincintisana siyizikolo ezifika phose ithumi lanhlanu, ikanti eHarare uyathola kule sikolo ezidlula amathumi amahlanu ezidlala lomdlalo.
Ezinye izikolo esezidlulele kusigaba sequarterfinal kucelela amankazana ngezibalisa eseSt James, eseGirls High A kanye leseGirls High B kanye leseSt Francis. Umqeqeshi weqembu labafana elimela isikolo seThekwane uMbongeni Gwenzi uthi yena bafunde okuningi ngokuphatheka kulo mncintiswano.
The schools were better than us. They stood us.
Ukudlala lesikolo esihamba phambili emidlalweni webasketball kusiphathise kakhulu, ngoba kusiphe ithuba elokuba sifunde kuzo. Njalo nxa singaqhubekela phambili siphatheka kumdlalo efanayo, singazithola sesezingeni eliphezulu kakhulu ngemva kweminyaka emine.
Imidlalo le ikhutshelwa esikolo se-Evelyn kanye lasendaweni yeKhanyisile Sports Center, njalo ikhangelele ukufika emaphethelweni kusasa ngomgqibelo. Inhlanganiso yeLakers Foundation ilenhlelo ezokuqoqa njalo eminye imidlalo emibili lonyaka njengengxenye yemikhosi yokuthakazelela ukufikiswa kwayo iminyaka elitshumi. Ngenyanga kaNhlolanja ukhangelele ukuba baqoqe imidlalo yabadlali abaleminyaka elitshumi lantathu, kuthi umnyaka ususiyafika komlindi wecina abazaqoqa imidlalo ezangenwa ngamaqembu aphuma kwamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Qibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezokhetho ihlale idale yabhalisa abantu abalishumi lasificaminembili abazancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 28 woBulawayo. Usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshika wazise namuhla ukuthi idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe yawe RTGS amabili lengxenye. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbulela uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.